afuna ukuqondisa abantu ukuthi ibandla leMDC Alliance gasilo likaChamisa. UChamisa ngumthungameli. Ngesikhiwa bathi umthungameli olungileyo uthumela abanye sithi uyadelegate. Sikhona thina iNational Executive. Sikhona iNational Standing Committee. UMDC irepresented yonke indawo. Kambe singafuna ukuthi ekhulume nsuku zonke njengebhiza eligijima nsuku zonke liwina. Thina upresident ukhona ukhuluma ipolicy, ukhuluma ukuthi kwenziweni. So wakhuluma kudala iagenda 2021 ukuthi abantu sebezatshintsha izinto nge-citizen convention agenda CC. Yikho ke angikwazi bafuna ukuthi ekhulume kuma radio nsuku zonke ngikhiphile abantu na. Funa ukuthi ngidlale ngikhuluma ngibisele ithi ndawo umuntu ngameli yakhuluma yikho thina sikhona ama spokesperson yikho ekhona u spokesperson wase Dr. Swanda yikho uma here khona u national spokesperson yikho uma galelo khona yikho ukhona u Clifford okhuluma isishona mina ngikhuluma isindebele umtshele isindebele umshanisa ukuhlala ekhuluma nsuku zonke kambe afuna ukuthi ezithwale isibhamu kunebezambona ukuthi ukhona hhatshi uChamisa usebenzisa itactic yokuthiwa xhumela abanye abantu khona ukuyana kwenzakale abantu labo babe lambisa isinto hhatshi ukuthi kungakhuluma uChamisa abantu sebehlela yedwa sikhona kachasana uChamisa uhlala labantu sizabona lapho okuzawela khona induku lokuxaxa abantu bakithi bangalahli themba zobohla manyosi.
Kodwa imikhankaso yenu imi njani kathesi njalo amathuba okunqoba kukhetho luka 2023 liwabona enjani?
Hhatshi thina sesiqalisile njalo abantu bayasivumela bayasithanda ngoba sibebonile emhlophe ukuthi yithi esizondakala kakhulu yizano bahle bathi hecho yibo abantu abamelele abantu bakaZulu. Usekelo esilalo khathesi lokhu bayasihluthunela ama-MP ethu le headquarters hayi iMDC sikhwele nge-35% okokutshengisa ukuthi next election sizazuza almost 7 to 8 million uma abantu bengavota bangarejista ngoba last time upresident Chamisa wazuza 2.5 million. Next time ngiyakwazi 5 million sizayibamba ngoba abantu bazondile babuhlungu sebephuzelwe u-2023 sephuzile ngoba bathi izanu sihlukumeze omama amankazana ama-journalist ama-teacher ama-nurse amapolisa amasoja bonke abantu bakhala ngezanu bazavotelwa ngubani sure AMDC Alliance singabanqobi njalo sizanqoba.